ngekusasa izinkulungwane zezizalwane zezimbabwe ebezifike zadinga incwadi zobuphetheli kwele-south africa isilenga onceba kusukela umongameli Emmerson Mnangagwa engena esikhundleni ngo-2017 iningi zalezi ncwadi ziqale ukwaliwa emahofisini eziphetheli ngoba kuthiwa sekungena umbuso wentando kazulu isizalwane sezimbabwe umnumzana Nkosini Chuma ukuthi lumqondo wokuthi umumo usuguqukile ezimbabwe usudalele iziphetheli lezi uhlupho oluningi
abaphathi bakhona lapha abakholelwa ukuthi isimo sesingcono kakhulu ngakho abaningi abangama-refugees bayakhala khonapho ukuthi incwadi zabo zisavuselelwa ezokuba yiziphepheli ma befika khona ngale besiyazidembisa bayazithathelwa
umnumzana Vusumuzi Sibanda umkhokheli wenhlanganiso ye-African Diaspora Global Network ukuthi iningi labantu laba bazithole sebeselizweni ngokungekho emthethweni okuyinto enza kube nzima kakhulu ukuthi baphile
sokunzima-ke kwizizalwane zezimbabwe ezilapha e-South Africa ukuthi zithole umsebenzi nokuthi zisebenzise amabhenki kumbe zihole kodwa-ke sinethemba ukuthi mhlawumbe labo akade bephele iy'nsuku ngesikhathi esecorona bazokwazi ukuthi bengeze lezi nsuku mzwacekwe ngesoko lezi nsuku ngoba sokusenziwa lokhu ku-inthanethi
kodwa-ke njengoba ukuhlukunyezwa kwamalungelwa labo abangaboniswa linye lohulumende kusanda ezimbabwe laba bantu sebezithole sebephakathi kwetshe lembokoto bayesaba kubuyela ekhaya kanti lapho e-South Africa izicelo zabo zokuphephela ziyaliwa umnumzana Bongani Mkhwananzi isikhulume senhlanganiso yezimbabwe community in South Africa uthi bazithole sebebhekane lamacala okuba selizweni ngokungekho emthethweni
ezinye zezihlupho esiyasizihambahambele yizo lezo ezihlangene lokuboshwa kwabantu beboshelwa amaphepha bayehlala kuboson city isikhathi eside zikhona inhlanganiso ezinye zangenela kulokho kodwa kukhanya kuyinto enzima kuphela ukuyilungisa
ngokunzima kwezomnotho lokukhwela kwenani labangasebenziyo osekukusilinganiso sokuphezu kwamathumi amathathu ekhulwini 32.5% sokudalele iziphepheli lezi uhlupho ikakhulu labo abafika badinga incwadi zobuphepheli ngenhloso yokusebenzisa ukuthola imisebenzi nokuqhuba ezinye iy'nhlelo zokuziphilisa i-coronavirus layo ibathwalele ubhulo njengoba ithe ngokufika kwavalwa ama-ofisi eziphepheli lokhu sekwenze ukuthi iningi lencwadi zokuphephela ziphelelwe isikhathi ngakwelinyicele ubunzima bempilo kuzalwane zakwele-South Africa sekwenze iningi lalezi ziphepheli zahlukunyezwa yizalwane zakwele-South Africa zisetheswa umlando wokuqeda imisebenzi iy'nhlelo zokuziphilisa kanye nokuganga kusukela ngomnyaka ka-2000 izinkulungwane zezizalwane zezimbabwe zibaleke elizweni ngesikhathi uhulumende ehlukuluza kakhulu abamabandla aphikisayo kulandela ukubunjwa kwebandla le-MDC ukuba kwezomnotho kubuye kwabangela ukuthi ezinye izinkulungwane zilandele ugatsha lwendaba zasekhaya kwele-South Africa luthi izicelo zokuphephela ziyahlolisiswa sikhathi sonke kukhangelwa ukuthi kambe lokho okwenze umuntu wabaleka elizweni lakhe usasekhona kumbe hatshi luthi njalo lilobufakazi bokuthi iningi lalaba bantu abalencwadi zokuphephela akusizo ziphepheli kodwa bafuna ukusebenzisa lezi ncwadi zokuphephela ukuthola umsebenzi. Ngesitudio 7 uJohannesburg kwele-South Africa, nginguThuso Khumalo.